ezinye izikolo zikhweze ngemali engange $30, kuthi ezinye ezinjengamakolishi ababalisi akhweze nge-$130, imali yokufunda umuntu ehlala esikolo, bekhangelele ukuthi kusigaba esilandelayo imali yokuhlala esikolo ibe yi-$450. Lokhu kukhwela kwemali yemfundo sokuthiye abanye besithi sokuzaba yinhlanhla ukuya esikolo ngoba indleko yakhona isikhuphukile. Abazali bakhalaza kuhulumende ukuthi indleko zesikolo zingaqansi ngoba iholo abalitholayo lingeneli. Kodwa kukhanya engani labafunda behlala esikolo akula ngenye indlela kuzamele babhadale imali ephezulu ngoba indleko zokudla ziqansa mihla ngemihla. Unkosazana Nokubonga Moyo ofunda ekolitshini lababalisi eleUnited College of Education ukhalaza ngemali yokuhlala esikolo ekhweziweyo.
Mina ngiyi-student lapha e-UCE ngeliboda. Isizwe yethu lapha e-boarding fee yethu isikhwelile, sithe singena i-term iqalisa sabhadala ama-$145 kodwa athe sifike izincwadi ezama-top-up ukuthi sibhadale i-$130 and i-$130 le bayifuna khonapho ngoba sitshele ukuthi khona akusela kudla. So sokumele siyibhadale-ke le i-$130 basipha linye futhi incwadi evele isitshele ukuthi next term xa sesiphendula i-boarding fee zabe isiyi-$450. Thina siyakhalaza bakithi kuhulumende ukuthi angenele ngoba lathi khathi sisabe sincediswa ngekhaya ukuthi khona singene lapha esikolo imali yakhona isisuka isibe ningi kakhulu.
Umnumzana Senzo Ndebele ongumzali ukhala ngokuthi iholo alikhwelanga kodwa indleko zesikolo ziyaqansa.
Hayi, indaba yesikolo le iyadupha le because angeke besuthi i-fees ku-$60 bese ku-$90. Umfana wami ukhona ngale uyagada and ugada kathuu bese bekhweza nge-$30. Imali yangikhona silayo asikhwezelwa ngemiholo thina but siphile njani abantu laba angazi ukuthi i-government yona ikuthatha njani ukuthi abantu bakhweze njalo nge-percentage engaka. Vela kuziziseka into eyenze zimbabwe khomba kufela mthetho lapha ekhaya odisayide ukwenza into uyayenza akufela mntu okhontrolayo.
Unkosazana Sipho Moyo ongomunye wabafundi beLupane State University uthi ulesicelo kuhulumende ukuthi lanxa bezakhweza imali zesikolo kazingaqansi kakhulu.
Mina ngiyi-student eLupane State University. Satshela ukuthi i-school fees sethu sizakhwela kodwa angikabikwazi ukuthi siyakhwela ngemalini. Sile sicelo sokuthi noma bezakhweza bengakhwezi kakhulu ngoba yona le esilayo kade beyi-charger ibe right. Labazali khathesi abakwazi lokuthi nxa begcina izimali zamaskofi zethu bagcina ezingakama.
Unkosikazi Zandile Chuma ongumzali uthi indleko abahlangana lazo ziningi ngakho nga uqala kukhwele imiholo kungakaze kukhwezwe imali zesikolo.
Bengilesikhalazo sokuthi school fees singakhweli njengalokho okwenzakala emabhodini ngoba kuningi indleko esihlangana lazo. Ukuswa kwamalanga siyakwanisa ukuthi nxa sigada umshova kwesikhathi ufica umshova suphuzile umntwana sephuzile esikolo ufica ukuthi ugada umota loba eyinye izicambele imali ayifunayo. Siyacela sibili ukuthi lisizwele ngoba le mholo yethu kunje ayikhwelanga kuqale kubonakala ukuthi kambe kuyakhwela emholo singaka khulumisana ngokuthi kube li-top-up ekhoyenzakalayo.
Abazali kanye labafundi bakhalaza kuhulumende ukuthi imali zesikolo kazingakhwezwa ngoba isimo sezomnotho singavumi. Okhangela ngezemfundo koBulawayo unkosikazi Olika Khayira wenqabe ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 mayelana lokuqansa kwemali zesikolo wayiqondisa ehofisini eseHarare. Asenelisanga ukukhulumisana labaseHarare. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.